Yeah, ngize eWashington ngu-vacation ebabuthube. Ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayi, uhamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthi ke uvela eBiltani. EBiltani wenzani khona?
Yeah, eBiltani ngisebenza labantwana like phansi kwe-social service, kwesinye isikhathi le-youth justice.
Yeah, yabo senzani khona bola abantwana?
Senza ama inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kula bantwana beZimbabwe yini ojalo ukubabona khona pho inhlelo ezinjalo?
Ye, bakhona kodwa ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubabona kakhulu abamnyama kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama British abazalelwe khona le eBritain yibaba ngathi baba banengi kakhulu.
Nxa sisikhangeleke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Okwenzakala ekhaya kubuhlungu bakudube ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni hayi asikungeni lokhu njalo ngakusi-affect. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba silezihlobo zethu nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa nasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu bakudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyo situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu ukuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje njengoba la maybe ngitravelile kanje ukwazi la wenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali othola ukuthi vele uyabe sebenza umsebenzi oyi-1 kodwa ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali, kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale awenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemisebenzi leyo okukhangela abantu, uthola ukuthi maybe angazi singathi bale disability, ama-learning disability, siyayenza yonke imisebenzi leyo ukuze sigcwalise izikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyilonga kutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani ke ehlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, kabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza longa, kodwa ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula ngoba ongaphili uyahlula. Ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphele kuyahlula, ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka, uzafika emaphethelweni. Njengoba sibone lokwenza ngo 2017 konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha, waphuma. Kusho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka kodwa ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi ke eBiltani babambambo uhlala ngapha ngkhona
njalo
imihlanganiso yakho?
EBiltani ngise-Elith. Yes, Elith is about 190 miles north of London. Ye iduze la Manchester, le Liverpool, le Sheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-Northwest lona leyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu embabo.
Ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington ungafikanga e-studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga e-Washington. Mbonge kakhulu baba.
Thank you so much, siyabonga kakhulu baba.
Hayi, kulungile baba.